sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sisa Washington, D.C.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 16 kuNcwabakazi 2023 ngokhipsi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sihambile endaweni ezithize sabona kule bufakazi obubambekayo ukuthi amapholisa la edevota etshelwa ngabakhulu ukuthi votelanini laphayana.
Udaba lwamapholisa asiqalisile ukuvota ngeposo soludale inkulumo. Abebandla eliphikisayo LSPCC besithi amapholisa la abanjwa ngamandla ukuthi avote phambi kwabakhulu bawo. Njalo avotele ibandla leZANU-PF.
Yangathi sike siphuma khona apha abantu ukuthi balungisele ukuthi bayo-observe ezindaweni ezitshiyeneyo. Nxa sikhangela nje i-general atmosphere, ama-political parties ukusebenza kwawo nxa bekhankasa, sibona nje iningi yazikhankasela kuhle kungela kuphazamiseka.
Amabandla ezombusazwe abancintisa kukhetho lwalo nyaka koBulawayo bathi basuthiseka ngamalungiselelo okhetho lolu. Lanxa sokusele iviki ukuthi ukhetho olukhulu noma harmonized election lwenziwe eZimbabwe, iningi labantu lithi alikaboni kahle ukuthi lizavotela bani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Udaba lwamapholisa asiqalisile ukuvota ngeposo soludale inkulumo. Abebandla eliphikisayo LSCCC besithi amapholisa la abanjwa ngamandla ukuthi avote phambi kwabakhulu bawo njalo avotele ibandla leZANU-PF. Kumbiko awethule kuTwitter namuhla, umkhokheli weCCC uMnumzana Nelson Tshamiza uthe lokhu yikuganga okungekho emthethweni. Ngokunjalo uthe ibandla lakhe alisoze liyamukele impumela yokuvota okunje. I-CCC ithi ibingazi lutho ngalolu hlelo ngoba iZimbabwe Electoral Commission ingazange itshele ukuthi amapholisa asevota ukuze ithumele abantu bayo ukuyahlola ukuthi kuvotwa ngemfanelo na. Umgcini sihlalo wezeki uNkosikazi Priscilla Chikumba utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi ngempela amapholisa azasebenza ngesikhathi sokhetho aseqalisile ukuvota ngeposo. Kodwa uthe abamandla ezombusazwe kavunyelwa ukuthumela abantu bawo ukuyahlola lolo khetho. I-Studio 7 izamile ukuxhumana loTigumba kanye lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati ngodaba lokubanjwa kwamapholisa ngamandla ukuthi avotele iZANU-PF, kodwa ababili laba bebengadophi incingo zabo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafa usulile kakhulu okwenzakalayo.
Sihambile endaweni ezithize sabona kule bufakazi obubambekayo ukuthi amapholisa la edevota etshelwa ngabakhulu ukuthi votelanini laphayana. Kodwa kathesi singake sathusa inyoni siveze ukuthi sibabone lapha lalapha ngoba ubufakazi bazabugcibela. Sicela isizwe sime simelele ubufakazi obuzaphuma sobusekhoti ngoba masinya sinyane sizabe sesisemnyango wemthethwandaba sisipha ubufakazi ukuthi inkamba ethile lethile edebevotisa amapholisa. Ngoba akula into abasoze bale banqabe ngoba ama-postal votes lawo azangena sethunyelwa ezigabeni ezithile esithi ngama-constituents. Ngalokho mahlabe Zulu, iZANU isithukile. iZANU sokufanana lenkukhu eqhunywa ikhanda esephonga uphaphazela lapha lalaphayana. Ngalokho thina sizakwelandela umthetho obhaliweyo ku-Electoral Act ukuthi lapho okuvota khona amapolice akufanele kube le ama observers lama agents hathi kuzenzela umathanda amapolice wona afuna ukungcolisa elections le ihluleke ukupasa istandard esithi free fair and credible
lila bompela ubufakazi obukhomba ukuthi amapolice aphoqiwe ukuthi avotele izana
ubufakazi bukhona mahlaba ezulu asifuni kubamba inhlwa ngekhanda ngoba siyabe sesibhiliza ubufakazi obukhona into iliqiniso njengoba libonile upresident Jamisa la ekhala ngakho okwamanje sifanele ukuthi senze konke singakathusi inyoni ngoba lokhu kuzakwenza ukuthi ama-elections la angavunywa yilabo abayabe bengaphumanga kahle kodwa kunani thina asoze sikhalale ngoba vele uZulu sesitshelile ukuthi sesinqobile sokusale nje ukuthi siyefaka uqa konke lokho abakwenzayo bayithatha amapolice besithatha amajaji besenzani akusoze kuguqule imoya yabantu
umnumzana Felix Makalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla lesicc sithume njalo ilunga lezanu PF Central Committee umnumzana Joseph Juma yena othi ngamanga aluhlaza tshoko okhulunywa yi-CCC
lolu daba mina mbona kanti ngabantu abesaba umnyama ongelampisi akula polisa elivotayo nxa livota sesiubonelekanenginengi amapolisa evota evotela ibandla lona lelo elikhalayo futhi namhlanje ngingawulika umzekeliso o-very clear engukhumbula amasinyane uyakhumbula e-Harare East ngale kume u-honorable Denayibithi esithima lo honorable Mkhubi we-ZANU PF ivoti yabo yadisayidwa kwaphana enkambini yamapolisa e-Chikurubhi ngale yibo lapho kwawinela khona u-honorable Bithi kwaphana amapolisa yiwo ayivota khona phana so angazi ukuthi waye befuna ukuhlala bengabakhalayo kuphela all the time bengabasolayo all the time abangabengabafuna ukungcolisa into all the time lathi sithi we are also players nje simelele ukuthi sibone kodwa sihlakwazi ukuthi wena most of the time asikaze sithole amavoti amaningi from that section yona leya abakhala ngayo thina la singene ndawo njengeZANU PF that were also ama-players kuleyi election ayisitho refu yizeki kodwa ngale so okuqakathekileyo ukuthi nxa bekhuluma bengakhulumi besifake iZANU PF phakathi ngoba thina lathi we are waiting for the same outcome simelele ukuthi sibone kona kuyini esingabe singakuthola emavotini onala amapolisa ngoba traditionally sesikubona ukuthi kona kaninginingi hayi vele ngabajalanga ukusivotela anyway so angazi ukuthi kona wayi laba bona bekwathi kona bahlala bebenefita emavotini onalawa to a point ukuthi omunye uzawabonakala enkaye umpholisa sibili nangwe begqoyini from kodwa usihekile wagqoka isiphethibe usi ezishaya nezilogane ngabotyabisa khona ngayo kodwa yena elipholisa okumele ukuthi ngabe kanjani ba-apolitical so siyakubona kona kubana siwukhangele abangambeli sabe umnyama ungelampisi mhlawumbeni sibone hayi kona ufuna umhlala ungcoliswa kuphela into zonke
nxa kuvotwa babathuma abamabandla wonke babakhona abe-TCC labamanye amabandla aphikisayo bathi kabatshelwanga yizeke ukuthi kuyavotwa ngokunjalo kabathumelanga ama-election agents ukuthi ayebona ukuthi hhayi ngempela ukhetho luqhutshwa kuhle
mina kamboni kona izeki shouldn't be that careless ukuthi kona bezinto bengalendelanga umthetho ebagayidayo ngoba izeki isebenza nge-electoral act ekhona kwi-constitution yeZimbabwe so yonke into abayenzayo bayenza belandela i-action leyo
umnumzana Joseph Juma lilunga le-ZANU PF Central Committee ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 abamabandla ezombusazwe abancintisa kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ensukwini eziyisikhombisa ezilandelayo kobulawayo bathi basuthiseka ngamalungiselelo okhetho lolu kubika u-Anastasia Ndlovu
umhlaba wonke ubheke ngelihlo lokhozi ukhetho olukhulu lwaseZimbabwe lokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe Abazamela amabandla abo bencintisa ukhetho lwalonyaka kobulawayo bathi abasabuquthi ngoba selubaphuzele usuku lokuqhutshwa kwalolu khetho ukuze baqale ukusebenzela uZulu abakuthembisayo manje ngesikhathi bekhankasa. Oncintisa lamanye amabandla emele ibandla lezanu PF eCountry Park umnumzana Mthuli Ncube uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho wobulawayo.
Hayi, so far ukhetho luluhle, uthule, is very peaceful, is very exemplary, that's very good. Ukungabeleli wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful and is peaceful and that is really really well.
Umnumzana Andrew Ndlovu oncintisa edinga ukumela inkulumo edale lephalamende engowebandla lezaphu uvumelane loNcube.
Mina sengisebenze kakhulu kunkulumane constituency angizange ngibone edlakela kimi le coverage bangiyenzele imidia yonke nje kimi hathi besebenzisana lamapholisa labezekhi so ngikhangelele ukunqoba mhla ka-23 August.
Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC uthi sebekhankasile okweneleyo ngakho banesiqiniseko sokuthi bazanqoba.
Ukukhona ukuthi igrounds sokusetshenziwe amaZimbabweans wonke aseredi kuhotela iTriple C. iTriple C vele isiwinile. Mhlaka-24 August siyabe sino brand new president, sino brand new economy, sino brand new currency, sino brand new Zimbabwe.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelane lokhetho ezinjengeZimbabwe Election Support Network iZESNI bathi bayasuthiseka ngokuqhutshwa kwamalungiselelo okhetho lwalonyaka kobulawayo uma kuqathaniswa leminyaka edlule. Isikhulumi sezesini esikhokhela abahlola ukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uthi amalungiselelo enziwa ngokuthula.
Sibona nje abantu belungiselela ukhetho ukuthi bafuna ukuyavota njengakathi ezinje siphuma khona apha abantu ukuthi balungisele ukuthi bayi-observe ezindaweni ezijeneyo nxa sikhangela nje i-general atmosphere ama-political parties ukusebenza kwawo nxa bekhankasa sibona abantu iningi iyazikhankasela kuhle kungela kuphazamiseka siyakwazi ukuthi esikubonayo kakhulu esesibantu esiyakunanzelela ukushiswa kwamabhana ikakhulu awe-opposition ngasikhangela amalanga la adluleyo namhlanje ngibona abantu akula mabhana atshisiweyo akaNelson Chamisa lapha koBulawayo.
Iningi lithi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle koBulawayo okufakazwa ngabahamba benamathisela amaphepha omkhankaso besithi basebenza ngokuthula lalabo abahambela abantu emizini yabo bekhankasela ukuvotelwa baqhuba lolu hlelo ngokuthula. Abekhomishin elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission labo bayaqhubeka ngohlelo lwabo lwemfundiso mayelana ngokhetho. Bathi njalo sebefike esibangeni esiphezulu sokuqhuba ukhetho olukhululekileyo olulokuthula ngolwesithathu lweviki ezayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zindala zombili kukhetho lokudinga ukansela kuwadi 11 kumunicipality weVictoria Falls lapho abantu abane abakhankasela ukuthola isihlalo sale iward kukhetho oluza kwenziwa ngolwesithathu ngeviki ezayo. Bonke abancintisa kuwadi 11 bathembisa ukuba bazasebenza katalala ukutholisa lindawo intuthuko. Kubika uNokutaba Dlamini.
Okumqoka kwezentuthuko izakhamizi zale indawo zithi ukusondezwa kwamanzi ahlanzekileyo eduzane ukuze kuvikelwe imikhuhlane yesihudo esibhahile ngenxa yokuswelakala kwamanzi la. Omunye wezakhamuzi zale indawo umnumzana Benjamin Ndlovu uthi siminengi iminyaka bebhekane lodubo lwamanzi.
Ezambuzini akusangeneki sokugcwela impukane indawo yonke ngenxa yokuthi amanzi atholakali. Sokulokungcola kweganga kakhulu ngenxa yakhonoko. So besikhala ngokuthi ama-councillors la afuna ukungena. Into yakuqala uma beqala umsebenzi beqale bengene phakathi kwezakhamizi bebuze bebone ukuthi zihlupheka njani.
Lokhu kugcizelelwe njalo ngesinye isakhamuzi sale indawo unkosikazi Kelina Nyathi.
Sifuna ama-councillors abuya ebantwini ezokuzwa izikhalazo zabantu ukuthi abantu balohlupho bani. abe kangele jikelele umuntu wonke engakhethi ukuthi umshona umndebele umhlobo bani.
Ugogo unkosikazi Simangele Ncube yena uthi izinga lobuyanga ku ward 11 lo liyadanisa.
Siyohlupholwa amanzi, siyohlupholwa izikolo, siyohlupholwa imigwaqo, sinje siyakhohlela kugogo kugcwele uthuli indawo yonke, kodwa silabo abantu abathi bona yibo abasinelayo. Sicela ukuthi labo bantu besimele ngendlela eyiyo.
Omunye wabancintisayo umnumzana Daniel Moyo owebandla le-Citizens Coalition for Change yena uthembisa ukuthi uzasebenzela lumango ukuthi ube lenhlelo zentuthuko ezifana lezemfundo, ezempilakahle lokunye, ngoba kunje lumango awulakhi linika.
Kangeli ukuthi kumele simake sure nje ngwandeleke message sibambane nje ezakhamizi kube nama training centers ukuthi abantwana bangaqeda izikolo behambe befundela imisebenzi khona. Njalo kulabo mama ezindlini abangasebenziyo wa 11 kangeli ukuthi siyenze imsika ukuthi umama bethole okokuthi bekwanise ukuthi bezincedise labo bengabomama.
Umnumzana George Mhlanga omunye wabancintisayo emele ibandla lezwano PF yena uthi uzaqinisa ukulungiswa kwemigwaqo, ukuvuselelwa kweklinika lezilindo zamabhasi kanye lokuqondisa uhlupho lwamanzi.
Ama roads ethu when you go to Velandawonye ayenzi alobhuqwa kuhambeke, so that's be one of my area uthi ngibona ukuthi ama roads ethu ayalungiswa noma singela thara ngcono sifake igravel. Enye again to issue yet a clinic, likely a clinic silayo, but I sevenzi 24 hours. So siyazama ukuthi no sibona ukuthi iclinic yet ingasebenza njani.
Oncintisa eli qembu elizimele lodwa umnumzana Morgan Dube uthi yena phezu kwemicijo yancintisa labo uhlose ukuceda ukuxokozela lokulwisana phakathi kwekhansili le.
So kwami kwakuqala ukuthi ngifika ngifake ngingathi ngesilungisanithi ukuthi kube lengqondo nokuhlaliseka kwamaphansi abantu ukuthi asikhangele imisebenzi sekele ukuhlokozana ngemini, ngoba kade kusenzakala the last 5 years abantu bebengekho emisebenzini, bebeqeda isikhathi besemakhoti, beqeda isikhathi bekuma-meetings ama-political parties abo ngoba bezama ukuthi bexazulule inkinga abalazo.
Umnumzana Kelvin Moyo yena omele inhlanganiso yamalungelo ezakhamizi e-Victoria Falls Combined Residents Association uthi ngokulwa lokhu akulantuthuko ecacayo eyenzakeleyo.
Kusamele kube ngabantu aba directly opposite to the crop of councillors esasilabo for the past 5 years. Njalo i-corruption, it was being perpetrated ngama councillors, the very people thina esiwathi ngama city fathers.
So kuyiminyaka edlula emibili kulokufuthelana phakathi kwezakhamizi lo municipality kusetheso ama councillor umlando wokungasebenzi kuhle lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kusenjalo lenxa sokusele iviki ukuthi ukhetho olukhulu lwama-harmonized elections lwenziwe eZimbabwe, iningi labantu lithi alikaboni kahle ukuthi lizavotela bani. Intethele zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda wethekelele esigabeni seMzilikazi Mpophoma kwaBulawayo, lapho akhulume labahlali bakulumango ngenkokheli abayifunayo lobuzima abahlangana labo.
Iningi lentsha kulindawo lithi alivoti kukhetho lukamhlakathi lithi incwabakazi ngoba benganazwazi inkokheli. Uvuyisile Ndlovu ngomunye osakhula othi cha kavoti.
Nge 20 years ekuma-elections angiboni ukuthi ngingavota ngoba sithola izithembiso zamanga. Kahle kahle thina siyabe sikhangelele njengama-youth, siyabe sifuna ukuthi maybe kube lama-courses, kusibe lezinto esizitholayo nje athi zosincedisa ngoba athi singihleli anginalutho engilwenzayo empilweni.
Unkosikazi Simelwe Inkosi Moyo yena uphambana nabanye ethi uyavota ngeviki ezayo.
Njengabomama abatsha silezikhalazo, asilamgwaqo, imigwaqo ifile, akulamsebenzi, asila lapho esisebenza khona. Abaningi sebengayekeliswa izithembiso ezingaphuthiyo, sebengayekela ngezithembiso ukuthi asilitholi usizo ngendlela esikhangelele ngalo, asilitholi usizo ngendlela esikhala ngalo. Cabanga ukuthi kuthiwa uma ungumntwana ungakhala kuphoke uthuliswe khonapho khonapho, so thina sikwazi ukuthi sithuliswa nini, sinjalo sizathula nini.
Abancintisa kukhetho bemele amabandla abo kulesi sigaba bathembisa okuningi. Umfundisi Sihle Mzenda we-Freedom Alliance nguyeyethu wesifazane uncintisa kulesi sigaba.
Mina ngingumuntu wesifazane, ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama. isikhali esingasetshenziswa ukuguqula lesi simo. Ngibona ingathi mina ngithembisa ukuthi omama kuzaba le women empowerment.
Uzonzala Patton Tafumane yena ungitsa ezimele yedwa independent candidate uthi engavotelwa uze guqula lesi sigaba.
Mina nginzalo yasempophoma lemzilikazi ngibuye ngenhliziyo yami yonke khangelanini izinto esihlala kizo emabuthweni abantu bashiya ama bathroom lama toilets singene izitishi ziyadubuka abantwana bayafa ngenjengo ama club lapho ekade sihamba khona kufile imigwaqo ifile amanzi kakula amagetsi akula imisebenzi kakula ama factory avalile kavotela iparty votela nini independent candidate
osakhulayo admire masikati uzamela ibandla lezanu PF uthi uzaletha ubambana emphakathini
indlela yenza sebenza ngayo ngiyokuthi abantu bonke abasempophoma mzilikazi constituency sizabe sisebenza labo ngizakhipha ibhatshi lokuba yimemba yezanu PF kodwa ngibe ngu-MP wabantu bonke jikelele
oncintisa emele ibandla le-citizen collection for change TCC umnumzana Desmond Makaza uthi ibandla lakhe lizaletha intuthuko
sifuna izikolo ezintsha kumele sibe le-ICT abantwana bethu bebe lamakhompyutha befunde amakhompyutha akuselanto eyenzwayo elizweni kungela the use of amacomputers. Kule ndaba esifisayo kakhulu kuregion yeMathebelele i-issue e-devolution. Leyo ndaba is a very critical and important issue within the region.
Ukukhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho lweviki ezayo luka-23 Ncwabakazi ngamabandla ezombusazwe luqhubekela phambili koBulawayo laseZimbabwe yonke jikelele. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo nabenhlanganiso ezizimileyo baqala ngokuqonga kwezihlakalo zodlakela lokuthiselwa kwabalemibono ehlukileyo kule bandla elibusayo. Ngiyimele Studio 7, ikamera mu-Ezra Jesus Banda.
Sikasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usethumele ingcwethi ezakwenelisa ulwazi lwezempilakahle ukuthola amagama labo abafele engozini yokulumatha kwamagosu aseHawaii. Ngasikhathi sinye isiqinti seMau County sesiqalisile ukwethula amagama ababulewe emlilweni lo. Idolobho leHaina yilo elilahlekelwe ngabantu abaningi engozini le. Umongameli Joe Biden wakwele Melika uthi lo mkakhe unkosikazi Jill Biden wazakwethekelela eHawaii uyakhalela imuli zabalahlekelweyo kule ingozi yomlilo wamagusu. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lonkosazana nokulunga Thabethe, umqondisi weMangako Beauty Academy ohlala kwele South Africa.
We are just supporting abantu besifazane by giving them ama courses, but khona labo ukuthi bayakhokha masibanikeza izinto ezamahhala ama-vouchers, but yona ukuthi bayakhokha ama-fees abo. Thina into esiyenza ukunikeza ama-skills afana nelo izinto ze-beauty, amazipho, ama-massage, ama-waxing, ama-facials, konke kwe-beauty sidila ngakho lokho. Siyabafundisa ama-short skills ukuthi bekwazi ukuthi bakwazi ukuziyenzela imadlanyana encane ngokuba naleso skill. Bese sibasiza ukuthola imisebenzi lapha e-South Africa ngisho naphesheya.
Yes, ngathi libafundisani kakhulu akusitshele ukuthi okunengi kwangkhona ujule ngakho usibekele egcekeni ukuthi hayi sibafundisa inzipho kumele bazenze kanje usiya phambili kunale.
Yebo, sibafundisa inzipho, ama manicures, ama pedicures, like ma umuntu afuna ukuthi inzipho zakhe zibe zinhle nje bese sibafundise ama makeup, different types of makeup ukuthi le makeup le iphuma ku TV ma umuntu alimele siyamfundisa ukuthi isikaleso siyenziwa kanjani. Ma umuntu afuna ukuba muhle for umshado wakhe siyabafundisa ukuthi yenziwa kanjani. Bese sibafundise neze massage ukuthi ma umuntu akhathele niyelula kanjani ukuthi angazukuhlungwa ngama massage la esiwafundisa wona.
Yes, ingathi okunye kuyini dadewethu nxa sikhangela khonokhu ke elibafundisa khona?
Yebo, kukho konke engikushoyo manje, kunama products vele abawasebenzisa ukuthi yonke leyo yonke lento le abayenzayo iyenzakale. Mhlawumpe imassage khona ama oils akhona a reliever stress ngokwawo, so basebenzisa wona lawo ma oil. Makuyikuthi bayenza ama manicures nama pedicures, khona ama products abawasebenzisayo kufana ne scrub, ama foot file, konke lokho.
Singathi ke laba elibafundisayo bayathola yini imisebenzi, njalo le misebenzi yangkhona iyanika imali yini kumbe kume njani khona?
Kakhulu entweni ze-beauty, ngoba uyabona uma uneskill ungaba nemfundo, ungaya ku-university kodwa usuke ungaqashwa, but uma unento iskill sezandla, uma beqeda siyabasiza. Asiyona i-agency, but siyabasiza ukubafunela imisebenzi, ngoba sixhumane kakhulu nama-spas lawo nje akhona lapha e-South Africa nale phesheya. La uma befuna amantombazane, bayazi ukuthi ba-contact-a thina, sibafunele la besibona ukuthi sebe-ready ukuthi behambe bayosebenza, and futhi bakhokha kahle. Mhlawumpe uma beqala bengaqala boma 5,000 lapho.
So kanye abathole imisebenzi emihle kakhulu,
kakhulu ba.
Ye, so abafisa ukuthi baxhumane lawe labanye benu kumele benzeni?
Ma befuna ukuxhumana nathi bengasithola ku number le ethi 0730355039, or bengasifuna na ku Facebook iMangako Beauty Academy, ku TikTok na ku Instagram kuMangako Beauty Academy. Inumber ithi 0730355039. Ngizoyiphinda futhi, 0730355039. Bese bengasithola ku-Facebook as iMangako Beauty Academy, ku-Instagram basithola ngoMangako Beauty Academy, naku-TikTok Mangako Beauty Academy.
Unkosazana nokulunga Thabete, umqondisi weMangako Beauty Academy, ubekhuluma le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Okwamanje-ke sike sizwe okukhulunywa ngabantu ke ekhasini lethu ele-VOA Ndebele kufacebook phela. Siyabona ukuthi abantu bakulandela kakhulu udaba lolu lokuthi amapholisa asevota, njalo abanjwa ngamandla okuthi avotele ibandla elibusayo. Sike sizwe-ke ukuthi abantu bathini. Silotawanda Zwipe, utawanda Zwipe ukuthi nanga kwa 20,000 chamisa zero. Uzobuya-ke uJabulani Ngozi uthi sebeqalisile izinto zabo abantu bezanu PF, izekhi yiyo enza ukuthi kwenzakale konke lokhu. Lo nguJabulani Ngozi phela. Proud Madudu la usithumezeleke umlayezelo wakho ukuthi-ke izanu PF abazuze beyikwanise, izanu PF iyadribula ikhonoko kudlala. Uzobuya-ke uReason Pastor uthi angithi phela abantu laba bawondlwa yilo phela isiqembu elibusayo lezanu PF, sonke phela abantwana bangalamba, kumele phela badonswe ngamakhala bekwenze lokho. UClement Mpofu abasehleka khonapho-ke uthi ha uvele babulaya indlala. Danisa Mkhwananzi la uyabhala uthi barentile phela emalokithini lapho asihlala khona, lathi hawu bantu pho bathi siphile njani abantu laba. Uzobuya-ke uBeatrice Nyathi uthi vele ipolisa socha maticha bavotiswa kuqala bonke ngabezanu PF, so siyakwazi ukuthi u-X bonke laba bangaphi. Kuzobuya-ke uMamtimande Ngwenya uthi vele abanjwa ngamandla amapholisa, angenzani phela ebanjwe esitokweni khonapho kuyaphiwa. Sikhonzile Ncube uthi welcome to ZANU PF, iziqholo lezo kuyaphiwa emhlabeni lapha. Mqondisi Dube uthi angithi yiwo phela aja abantu phela amapholisa lala, akezwe ukuthi abantu bezwani kube buhlungu benjeyana. So-ke sikhumbule ukuthi lakuthi lingene kufacebook page yethu, isithumezele okuningi okumele sikwenze kakhulu ukuthi phela sikhuliseni sisonkeni. Ye, siyabonga kakhulu ke lamhlanje, yikho okuningi kade silakho khonalokhu. Ye, singakehlukani sihlobo phela, siyakwazi ukuthi kule-live talk phela, i-live talk luhlelo lwethu lokuqakatheke kakhulu. Namhlanje-ke ku-live talk ku-Diaspora Forum sixoxela abantu abuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ngokuya kuvotela ekhaya phela ukuthi bazahamba kumbe kabasoze behambe. Singakaligqibi uhlelo lwethu, sike sikhangele ezinye zezindaba bezikhokhela. Udaba lwamapholisa aseqalisile ukuvota ngeposo solutale inkulumo abebandla lesi-CC besithi amapolisa la abanjwa ngamandla ukuthi avotele ibandla le-ZANU PF. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje olubalisa ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.